endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa asebenzisa intuthu ehitshayo ukuvalisa umhlangano we-MDCT eLupane. Kulahleka umntwana kwele South Africa womuntu owayeyisiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa nguWashman Ncube. Kuhlolisiswa imisebenzi yokunceda izisebenzi ezilimala zisemsebenzini. Sizalethelela okwenziwa yiWorld Council of Churches kulezi nsuku eZimbabwe. Lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esifunda eMelika. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla siyaluphinda udaba lokungenwa komfelokazi esiluqalisile ngolwesithathu. Khulumani Sizwe Zulukandaba. Uhlelo Woza Friday silethulela idlalade elitsha elomhlabeleli wengoma ze-Afro Jazz uMelisa Khumalo. Kulight Talk lamhla sixoxa ngokwaliswa kwabaphikisa uhulumeni kamongameli Robert Mugabe ukuthi benze imihlangano ngesikhathi kulungiselelwe ukhetho oluzayo. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.